osokwenzakala tjengisa ukuthi abantu baphethe ukuchapa kutshengisa njalo ukuthi umthetho wasalungiswa eParliamente kuphinde utshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu PF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona lokho ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe nomuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe khonoko ukuvala kuhle utshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala into esivalwa la singakhangela ukhetho olwenzakele ngo-2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court iMalawi High Court ikhulume ngesingizi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent kusichu ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo izindaba zabo khona ngale ngaba soke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona njalo babona ukuthi kule zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi size zibe khona ukwenzela ukuthi amanyamazwe eyamukele leso sinqumo uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyama V11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa so lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali ukuthi nxa sekulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethwandaba thina sivele sibone ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo manje oma ngeqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini lokhu sesikubona endabeni ezabe siqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzane uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa vele siyakhohlakala into esikhona abasengayo laba abantu bezanu PF yikuzisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba ababe abahlala enyathime ubuhlungu ukwenzela ukuthi indaba yena leyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.